njengoku fana lemadolobheni abantu bemakhaya bathwele nzima bathwele amagapha avuzayo ngokubana phose yonke into ethengiswayo emakhaya isithengiswa ngedola lemelika kuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile aliselamandla alisathengi lutho konke nje izifuyo ongazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola lemelika hamba njalo futhi emavinkilini ufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola lemelika kumbe ngerandi yeSouth Africa lanxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe ngina kamise bekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle kunzima kakhulu ngokubani uzafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali abasenelisi ukuthenga othukela abasenelisi ukuthenga impuphu indlala ibhahile abantu kabatholanga lutho emasimini amabhasi bagada ngedola lemelika kumbe ngerandi yeSouth Africa lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola lemelika kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe into abanini bamavinkili bathole nzima ngobana kathesi ukuthi asukumise imota isiyawoda impahla kumele asebenzise ifiweli kumbe into amafutha yemota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende obona ngesiphathela labesifazane wathi bayabafundisa amabhizinisi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lokho
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyibenti district njengelupane kumbe njengenkayi njengetholotho engxenye elamawadi esingathi on average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kule nhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okuthi ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamashumi amabili awatholi lezo nhlelo kubenefitha abalutshwana kungenxa yokuthi la lezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke baningi abantu abangatholi lutho kukho khonokho kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana.